soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ngithathe ke leli thuba ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-21 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. EleZimbabwe selize lanxuswa ukuthi liphatheke emhlanganweni kahulumende weleMelika okukhulumisana labakhokheli bamazwe e-Afrika. Ozaqutshelwa eWashington DC ngompalakazi.
Kulithuba elihle-ke kulelo okumele balisebenzise laba basezitalweni ukuthi bayeveza kahle kamhlophe ukuthi benzeni ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonitshwa amalungelo abantu.
Uhulumende usengezelele iholo lamatitshala ngamadola angamathumi amabili lanhlanu US $25 kodwa amatitshala athi incane kakhulu limali.
Isizathu abalaso ukuthi kabafuni. Isizathu abalaso ukuthi basadla bona. Isizathu abalaso basantshontsha. Umuntu ontshontshayo kakhangeli umuntu angantshontshilayo.
Iqula le-IMF ebeleselizweni linquma ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe.
Ukugijimisana labantu bemchova akasiyo into eqondileyo ngoba kugcina kusenza ukuthi abantu balimali. Njalo abantu bemchova nxa bethe baba lapho abasebenzela khona siyakunanzelela ukuthi idolobho lakoBulawayo egodini kwavalwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe selinxuswe ukuthi liphatheke emhlanganweni kahulumende weleMelika okukhulumisana labakhokheli bamazwe e-Afrika o-US Africa Leaders Summit ozaqutshelwa eWashington DC ngompalakazi. Kodwa umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubikwa enguye ozamela uhulumende ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa kanxuswanga ngenxa yezijeziso zenotho azetheswa ngeleMelika phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ilizwe leZimbabwe linxuswe emhlanganweni lo selokhu wasungulwa ngomnyaka ka-2014. Umhlangano lo uzaqala mhlazi ku-13 ngompalakazi uyephela mhla ka-15. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ubikwa esithi umongameli weleMelika umnumzana Joe Biden unxuse leZimbabwe ngemva kokuba abanye abaholi bamazwe e-Afrika bethe nxa eleZimbabwe linganxuswanga labo kabayi. Asenelisanga ukuzwa kuziphatha amandla zeMelika ukuthi lokhu kuliqiniso na. Umongameli weleSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uke wahlangana lomongameli Joe Biden ngeviki edluleyo bakhulumisana ngokuthi kwekethiswe izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Mnangagwa labanye bakhe abezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuqala nje into ephuma kukhona lokho yikuthi iMelika i-invite imeme iZimbabwe ngokuba kayilwi leZimbabwe, kayila ama-sanctions against abantu beZimbabwe. Inabantu abathile yabajezisa ngezenzo zabo ezingaqondanga. Kulithuba elihle-ke kulelo okumele balisebenzise laba basezihlalweni ukuthi bayeveza kahle kamhlophe ukuthi benzeni ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonitshwe amalungelo abantu kuhlonitshwe umthetho. Kuhlonishwa i-constitution, izinto zonke iMelika ekhala ngazo. Ngaleyo ndlela kuzenza kube lula ukuthi izijeziso zenotho lezi eziseleyo ezisuzwe.
Ngezinye indlela awubone mhlawumbe lokhu kucunula uMnangagwa ecine evimba uShaba ukubuya ngapha esithi kungani yena echiwe phandle.
Uyobenza ukuthutha obukhulu kakhulu ngokuba angithi yena akavunyelwanga ukuthi aye kwelaseMelika. Kodwa ngenxa kube lethuba lokuthi ukuthi weZimbabwe buya sike sizoxoxisana njengoba lawo useAfrika usezwekazini le-Afrika kulithuba elihle lelo kufanele bahambe lomkhulu wezinto asebenzile ezivezwa ukuthi balenguquko abazenzileyo lokho kuthiwa ngama-reforms. Thina esikwaziyo ukuthi kazenzakalanga, bazafika khona ngala kulalitho abazaluveza oluveza kathe kamhlophe ukuthi bazinikele ukuthi babe lobudlelwane buhle leMelika ngaphandle kokukhuluma nje. Kodwa ngamvimbela, hhayi beyabeveza ukuthutha obunye obumangalisayo kakhulu ngokuba umnangagwa kaSozimbabwe, ushaba kaSozimbabwe, ama-leaders ethu kaSozimbabwe, iZimbabwe imenyiwe, yena lowo menyiweyo kahamba emele iZimbabwe afika akhulume lokho okuyikho okuqondileyo, acele ubudlelwane, hhayi ukuthi afika abathethise khona ngani.
Yona iMelika ibilakho ukuthi yaziZimbabwe lomnanga kwaphandle nje kungabi indaba zalutho, kodwa imnxusile ushaba, singathi lokhu kuveza ukuzinikela kwayo yini iMelika kudaba lokuvuselela ubudlelwano leZimbabwe.
Iye, ngithanda ukuthi ngiqinise njalo ukuthi kakunxuswanga ushaba, langakubhalelwe ushaba. Ushaba nxa ehamba umenywe haye ngushaba umnumzane usekasibanibani, umenywe ngokuba emele iZimbabwe emazweni angaphandle. Ngakho ke kumele kuqhaqwe khona lokhu ukuthi iZimbabwe imenyiwe iwe, kodwa ke kubhalelwe ushaba ngokunjalo kukhandelwe ukuthi ushaba imele khona ngani. IMelika iveza kahle kamhlophe ukuthi izinikele ukuthi ibe lobudlelwane obuhle leZimbabwe. Ngangabe iZimbabwe ingenza lokho vele okukhangelelwe yi-constitution yeZimbabwe ukuthi kwenze, iMelika kayikhangelelanga ukuthi iZimbabwe yenze izinto eziku-constitution yeMelika, ikhangelele ukuthi yenze izinto eziku-constitution yeZimbabwe. Ihloniphe abantu beZimbabwe, hhayi abaseMelika. Ihloniphe umthetho weZimbabwe, hhayi umthetho weMelika. Ihloniphe amalungelo abantu beZimbabwe, hhayi amalungelo abantu beMelika. Ngakho akufanelanga kube nzima lokho ukuthi kwenze ukuze kube nobudlelwano obuqondileyo.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso elwisana lenkohlakalo eTransparency International Zimbabwe ithi iphakathi kophenyo lokuhlaziya inkohlakalo endaweni zokufunda. Ngalokho linhlanganiso inxusa abalobufakazi kungatsha zemfundo ukuthi baze bethula. Linhlanganiso ithi ihlandla lakuqala lophenyo lolu luzabheka ezemfundo yaphezulu ezikolo zemayunivesithi lemakolijini, kuthi ihlandla lesibili lizadingisisa ukwenzakala ezikolo zeprimary lesecondary. Lokhu sikudaba lunye, uhulumende usengezelele izisebenzi zakhe okubalisa lamatitshala iholo elingamadola angamachumi amabili lanhlanu, i-US $25, kodwa amatitshala athi imali le incane kakhulu. Amatitshala asezathola ingxenye yeholo ebhadalwa ngamadola eMelika ibe ngamakhulu amabili, US $200. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Themba kuye Moyo.
Sanibonani ntateli Chris. Uma sikhangela isimo somnotho elizweni sibi, bese sibuya sethuswe ukuthi uhulumende esebenzisa ama-minister zakhe kutshela abantu amanga. Mhlaka 1 August, u-minister of finance uMthuli Ncube wabiza ama-union wonke, wawavikela ukuba uhulumende kusukisela mhlaka 1 September uyagugula iholo labo ekhangele i-US dollar component, ukuthi imali le abayihola ama-allowance ama-US dollar $75, i-COVID allowance, i-cushion allowance ye-$100 uzayikhangela ibuke ayengezelele. Bese kusithi i-RTGS eyiyo vele engiyinsika yomholo wethu laye ayikhuphule. Sithe sisiyafika emabhenki ngemva kokubona imlayezelo ephumayo kuma-SMS esitshela nge-salary yethu, akusethusanga ngoba kwakuvele kuyikudlala ukunakanela ukuba uhulumende uzasingezelele imali. Sesimnikezile amalanga kuze kuyefika mhlaka 26 ngoba sizama ukukhangela ukuthi mhlaka 1 September maybe usasekude ukufika kibo, kodwa sesimnikezile up to mhlaka 26 uhulumende ukuba ukuba akhangele alungise iholo lezisebenzi ngoba izisebenzi azisiholi. Abesevuka uhulumende ebize umhlangano esebenzisa okunye okuyinto okwakukhona kudala okwakhulunywa ngumamvima ukuthi abasezi bephinde bekusebenzise futhi okuthiwa yi-NJNC. Ibiziwe lamhla i-NJNC asikwazi ukuthi ibizwa njani khona kuyinto engasekho emthethweni. Kodwa ke thina njenge-athuzi asilani lakho kuvele abantu nxa besenza amadlwana abo wena ungaso wezinga laba usondeli kibo. Siyaqinisa ke kuhulumende ukuba mhlaka 26 kabe selungisile iholo lezisebenzi okanye azimisele ukuphatha umlando walokho kuzayenzakala emva kwamhlaka 26 Mpandula. Moyo Themba kuye athusi spokesperson.
Manje likelezwa na isizathu sokuba imali ingengezelelwa? Lina lalikhulume lo mphathi Ntambo, alikezwa yini ukuthi yena uthini ngokungafaki imali?
Empeleni ntateli Chris Gandhi, akula sizathu asebesifakile. Kahle kahle kuyibuyelelo obukhulu futhi kithi ukuthi sidinga isizathu ebantwini abakholisa ukubona ucubu kuzisebenzi eziphethilizwe. Isizathu abalaso ikuthi kabafuni. Isizathu abalaso ikuthi basadla bona. Isizathu abalaso basantshontsha. Umuntu ontshontshayo kakhangeli umuntu angantshontshilayo.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz. Ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Amapolisa aseqinise isandla kulabo abalemota ezithwala abantu phandle komthetho ngokusungula uhlelo lokubabopha. Iphephandaba leHerald lithi amapolisa abambane lengatsha ezitshiyeneyo emkhankasweni wawo ezivalisa iCentral Vehicle Registry zinara logatsha lweVID. Kunjalo nje izakhamizi zakoBulawayo zithi kufanele uhulumende alungise imithetho yakhe ukwenzela ukuthi abatshayeli bemota zokuthwala umphakathi ezamakhombi abangavunyelwa ukusebenza benelise kwenze njalo bengaxotshisanwanga ngamapholisa njengalokhu okwenzakale izolo esitaladeni sika 6th Avenue Extension kuleli dolobho. Uhulumende uthi kakalungisi umthetho ovumela ukuthi abatshayeli abangekho phansi kwenkampani yeZupco baqalise ukusebenza njalo kufanele babhalise kumanyano wamankampani ezimota ezithwala abantu andubana basebenze. Amapholisa izolo asungule umkhankaso wokususa ezitaladeni abatshayeli bezimota abangasebenzi ngokungekho emthethweni elizweni lonke jikelele besithi yibo ababangela ukudalwa kwamacala anjengokugqekeza amavinkili lokudlwengula abesifazane. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Ukugijimisana labantu bemchova akasiyo into eqondileyo ngoba kugcina kusenza ukuthi abantu balimali. Njalo abantu bemchova nxa bethe baba lapha abasebenzela khona, siyakunanzelela ukuthi idolobho lakoBulawayo egodini kwavalwa. Ngakho ke kabala ndawo eqondileyo lapha abangama khona. Njalo imchova leyi akukacaci ukuthi ivunyelwe nguhulumende kumbe kayikavunyelwa ngoba bagcina bemisiwe ukuthi basebenze ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa ke imithetho ye-COVID-19 isiyehlisiwe mbe isiyekethisiwe. Ngakho ke yikho abantu sebebuyele emgwaqweni ngoba labo balezimuli baye bekhangela ukuthi baneke izimuli zabo ngaleyo mali abayithola kuleyo mchova. So thina siyizakhamisi kunanzela ukuthi ukuxotshanisa abantu kuvi ngoba kugcina kulimaze lo muntu ongazilutho. Kodwa ke labo emchova kumele ukuthi banikwe indawo eqondileyo yiBulawayo City Council ukuze njengoba igodini kwavalwa babekwazi ukuthi basebenzela ngaphi ngalesi sikhathi kunje labo befuna ukuthi baphandele izimuli zabo. Indawo leyana ka 6th Avenue asiyo ndawo entsha vele bathwayela khona phana mchokotho. Njalo uyakwazi ukuthi amapholisa lawo abe khona khona phana amaningi vele ezigadela lawo siya lapha yakhona. Kodwa ke yindawo esesiyazi njengendawo velo kade wakho.
Ungathi ngumlando kahulumende yini ukuthi lokho engakalungisi umthetho ukuthi abachayeli bamakhombi bathwale njani abantu bengekho kunkampani yezobho kukanti lokho kokuthi besebenze bengaphansi kweminye imanyana ama associations linyathelo elihle yini
amakhombi akabulawayo abevele ngaphansi kwezinhlangano zombumanyano ngoba siyakwazi ukuthi kule bhupta kule Expcosi kule Mchova Mbayiwa kule City Transit so besivele silidorobhele elilokuhleleke liqoqekileyo nxa kusiza kwezemchova njalo kungumlando kahulumende ukuthi akhulume into ezwakalayo
sesikhangela sona isimo semotazo kuhambisa khona ngapho kobulawayo sesinjani kathesi
kuloku kuyekethiswe emthetho we-COVID-19 hayi izimota sezisiba nganeno ukuhlupha kwazo ngoba abantu abaningi sebegada zona ezivukileyo khona amakhomboni la agijinyiswa amapholisa kube khona ama-Honda Fit kube khona labo Zupco lezinye nje izimota abantu abazigadela zona amabhasi amakhombi kodwa-ke uhlupho lwezimota solunganelo esikunanzelelayo-ke ukuthi uZupco uvele uyantengantenga izimota zakhe zinilutshwana kakhulu ngokungakho-ke nxa kungathiwa sokusala yena yedwa kungaba luhlupho because uZupco yena vele amabhasi akhe awacaci kuhle ukuthi ngawakhe kumbe ngabantu kade beceliwe ngoba abaningi ngenxa yokuvula kwemithetho ye-COVID sebethethe amabhasi abo bawabisele emaphandleni asemalutshwana kakhulu amabhasi edolobheni ukuthi asengaba ngakaZupco kodwa-ke zona ezi izimoto ezizimele zodwa obevele bethova la kudala umbayiwa aba-under i-City Transit aba-under i-Bupta lezinye nje yizwe seziphathisa kakhulu kungakho-ke sikhuthaza ukuthi uhulumende akhiphe leso sinqumo kumbe leli joga elifakile ukuthi zingasasebenzi sibe sesikhuthaza kabanikazi bemchova ukuthi baphathe kuhle abantu ngoba sesikunanzelela lanxa sizigada lezi zimoto uzafica ukuthi abantu abasebenza kulezo zimoto abasaphathi kuhle abantu sebevamileke ukuthi bachukuluze abantu ngezindlela ezithiyeneyo bebathethisa besala izimali zabo abanye ngaba-charge imali ephezulu abanye abantu abasafuni ibhondi umbiza imdola sebefuni i-US dollar kuphela so konke kungana-ke ngizinto esezigcina zicunula abantu
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulokucabangelana kwenkokheli yebandla le-ZANU-PF ukuthi ngobani abasekela osakhulayo webandla leli uSaibeth Musengezi owasa umthethwandaba udaba lokuthi Mnangagwa kakhethwanga ngokusethethweni ukuthi abe ngumkhokheli webandla le-ZANU-PF ibandla iphephandaba le-Chronicle lelodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usefikile edolobheni le-New York emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 lina basakazela isisekazo njengoba zinjalo hayi sithi philani siphileni asiphileni lapha ngile nkinga lapha abantu ba-under amangwe laphana emarula e-high range bathi kulo mlilo laphana otsha buhanguhangu sulensuku sitsha kodwa batholi usizo from i-government angazi ukuthi kuyabe kusezikalani ma kunjalo abantu besebenze nzima kangaka bebhulana lo mlilo amali ngawuhlaba laba ngenye indlela ukuthi bebeyazi laba abantu kabasize laba abantu ngomlilo lo uzagcina izingozi hayi ngiyabonga lapho ngabe imude
Studio 7 linjani basakazi bethu hayi siyazizwa izindaba lisifundela kahle kakhulu sithi libambe injalo uqhubekele phambili umsebenzi wenu hayi siyabonga khona lalaba abathanda ukusola laba bethi ye Studio 7 udlala njalo into ezimbili ye Studio 7 uphindaphinda into eyi-1 hayi bantu bagidi impazamise kiba khona vele konke umuntu akunamuntu angaphambanisiyo Studio 7 siyawu-accept ukuthi hayi kebe kuliphutha mpeli
la wonke umuntu lamaphutha so lengabe selisola ngani selisola ngani seli sekuyinhlala yenza ka studio 7 haya kunjalo bantu abazamana kubekezela njalo lalabo abathimulayiswa bayifundwa zamana kubekezela abantu baningi laba siwe wedo ofaka umlayezelo la baningi abantu abafaka umlayezelo lapha so lindo wakumlayezwa uzazofunde sina thethi ayihlala isikhathi ngafunda but asekuthi haya abantu baningi laba afaka umlayezelo la so abantu engizama ukuthi abantu bakhethe yazamana ukulinda zamana ukulinda isikhathi lesinefu njalo lengabe lokho elichonto ze studio 7 ithi hey uphi laphi into wakhe khona lo baba ukhuluma last week lapha siku Chris Card hey what zama ukuzibamba wona baba yini lapha umuntu studio 7 kasekele hlangothi ukhipha njengoba zinjalo yeah siyalebonga studio 7 liba benjalo basakazi ayisiyabonga
studio 7 studio 7 ngiyathumeza amaodi yami lokho engaphumi kengakade ngilesikhalazo lapha ngathumeza ngahambisa umumbu wami egreen so ngihambisa umumbu wami egreen laphana 2017 ngahambisa ama 23 bags ezama 3 tins angizange ngibhadale bengicela ukuthi lifonele umanager we-GNB limbuze ngezinto engakezo inumber zami zefoni zithi zona 0785 738 490 yize engathumeza ngazo ngaloko studio 7 ngarithi kakhulu ukuthi ngithumeze umuvu wami usokudliwa ngabantu umabele ngawuhambise umanager wakhona wayekhona kwalapha ngalesi sikhathi bamazi futhi kwahamba njani imali yami ukuthi nginyamalele okwesibili studio 7 ngikhala ngemali yami engayihambise namabele imali yami futhi engahlawulwa ngabo ekoti abe ikoti kosahambisa amabheli bathi bayasinika amalokuzeni ama-grocery i-grocery yakhona asitholanga i-grocery leyo njalo khonoko kwelokuzeni okwe abaesti bazafika khona sikutolanga imali asiyiphiwanga ngencela lisibuzele futhi ku-general manager wekoti ukuthi kathi imali yaka-2020 engafikanga kimi yahamba njani iinumber zami izo lezo futhi ethi 0785 738 490 ngalifuna ama-receipt number eyomumbu we-grain ngizalithumezela ngamarisit amabili ngathumeza umumbu uqala 20 bags ngazithumezela 3 bags konke angithola ngalo
nani salabonani kustudio 7 siyabonga abasaza abahle abasaza indaba ezilohlonzi indaba ezenzakala on the ground siyabonga kakhulu ngithanda nje ukuthatha le 12 tshane mina ngithi abantu bakithi ukuthi ngithi abantu bakithi bakithi bezimbabwe asekele nini ukuhlasela ngathina sodwa abantu ilizwe leli linje namhlanje ngenxa yegavumenti ebusayo yezanu-PF ikho-ke abantu bonke abasemabandleni aphikisayo baphikisa i-system lekhona ekhokhelela li-government ikho-ke asingahlaselani thina sodwa asingachuthezani thina sodwa i-triple C ila agenda yayo against ibandla elibusayo i-government ebusayo izap ile yayo imthokazi ile yayo amabandla wonke lenhlanganiso zonke eziphikisayo ezimbabwe zile agenda yayo okukhomon ngazo zonke lezi inhlanganiso yokuthi zonke zimelane lezanu-PF yikho-ke abe-TPC abenzokwabo okungabawinisa ama-elections abe-ZAP abenzokwabo okungabawinisa ama-elections abe-mthwakazi abenzokwabo
studio 7 hello sengathi ngangeni i-audio yami ntambama namhlanje-ke mfokamntungwa lokhuluma lapha njalo futhi ngiyaphinda angeke kuthi kwabulawa amandebele 40,000 yamandebele bebulawa yile nje akubonakala abantwana besindebeleni begaxe isikhava sakhe andiboni ukuthi aniphelelanga unkomo washiya esayine i-unity accord ma ngabe yayi-unity accord yangempela waye mnangagwabulala ogogo beni alinabo baba alinabo gogo alinabo anti namlo uthi uthethe khona thina mthwakazi masithatha ilizwi angazi ukuthi uzacela indawo khona lemfuna uboni bazamnika yini ngoba nje engafuneki khonani if it's i-unity accord why kumele amashona beyiwasebenza indawo zonke zamandebele lowo gijima ute izano ye iyakuyilapho kusuthwa khona bensegwandaveli last week ngithole idrinki le ebizwa nge-fake cold drink le yamalokhuzeni lawo noma ngithi ngokhola ngobani bani that is 22 rand iqiniso lalo wabona i-fake cold drink e-12 rand siya kuthi 22 rand awubona ukuthi leyo ndawo vele kunzima khonapho wayenganifakela isikontiri wayekalakhela imizi yeni ibe mihle ma ukuthi kuyasuthwa lathi lihlale entabeni njengendwangu kube mhlawumbe kuthiwa kusegermany igermany yakwazi iyakususela imbokodo kahle ifakele umuzi khonapho manje nihlale entabeni njengendwangu lisekelanezentaba livika amaginyambila lapha ngapha every day ngapha lethizali right hayibo bulani amehlo mana thengi so that only thengisa amashona ngoba nawa gijima wangena khona emashoneni umthwakazi masathi umthwakazi uyakhona ngazi lokuthi uzaphuma ngayimpimboko
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Okwenze Melika, uMongameli Joe Biden uthi uzaqala akhulumisane lomndeni wakhe ngokuthi ancintise na kukhetho oluzayo lokudinga uMongameli welizwe. UBiden uza kuba leminyaka engamachumi ayithoba minwembili eyithi awukuzalwa kukhetho lukamnyaka ka-2024. UBiden uthi ngekhefu le-Thanksgiving ngenyanga kaLwezi uzahlangana lemuli yakhe lapho aza kuzwa khona ukuthi bayavumelana laye na ukuthi ancintise kukhetho kumbe hatshi. Vaningi abathi uBiden kumele aphiwe ithuba lokubusa okwehlandla lesibili ngoba eqhuba kuhle umsebenzi wakhe. Siqoqe lengcwethi yecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu wo independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican and some Democrat ngingumuntu nje okhangeleyo ngikhangela amanambaye. UBiden mina ngibona ngani uyawanelisa umsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff siswele abantu bokuqhatsha. So kuthi imisebenzi mningi nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe jimisane lezinto ezeyikonomi wanelisa ukubhadala irenti uthenga ukudla imisebenzi khona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ngubani singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungakuza umdemocrat uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungakuza umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana liyani ye-fuel iyehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali. Democratic Party khangela abaphansi labantu abadala abangelazimali and yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe ngibona ngani uyawanelisa.
Alo ke ngukosikazi Priscilla Ndlovu ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seWashington State ngapha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okuyuza kuthola ebulenjini njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo lamhluhlelo lwethu lwalamhlanje. UMongameli Emmerson Mnangagwa kanxuswanga emhlanganweni wele Melika wezwekazi le-Afrika kodwa kwanxuswa ilizwe leZimbabwe. Uhulumende usengezelele amatitshala ngeholo idola elingamachumi amahlanu amabili lanhlano i-US $25. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.